Umphathi Ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo. I-National Budget yona athi izaqakathekisa inhlelo zokuphathisa abaswelayo. Unqobe uthi njalo imali enengi iza kuya kugatsha lwezempilakahle lolwezemfundo lona oluluhlelo lokubhadalela abafundi abaswelayo esikolo olwe-BIM. Uthi ukhangelele ukwethula ibhajethi ye 900 billion Zimbabwean dollars lanqanje ingatsha zikahulumende zivi kwazisithi zifuna imali engena ku 3 trillion Zimbabwean dollars. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU uMnumzana Jafeti Moyo uthi ngaphandle kwenhlelo zentuthuko uNcube kumele ethule ibhajethi le ngemali yaseMelika ngoba eZimbabwe ingahleleki kuhle ngenxa yokulahlekelwa luhlonsi.
Sithi aluba nje uhulumende uyavuma ukuthi achintsheke imali esiyisebenzi sayo kusobala ukuthi imali ekhona okwamanje iZimbabwean dollar so imali esingathi ungabhajetha ngayo kube ngama figures kumbe inombolo ezingakunceda la kusasa. Into yakuqala isukuyikhangelele ukuthi aluba uhulumende uya consider ke ukuthi achintshe i-budget ke abe sefaka ke ngemali yangaphandle kwamazwe. Okwesibili njalo ukuthi ahambise imali kulabo abaswelayo singathi ngesilungu bathi i-social welfare kumbe ama social services.
Wengeze wathi uNcube kumele asungule njalo isikhwama sokuvuselela amankampani adilizwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuze izisebenzi ziphathiseke. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube yena uthi bafuna uNcube afake imali kunhlelo zamanzi.
Sikhangele ukuthi aqakathekise indaba yamanzi koBulawayo, iGwayishangani Lake iphuthe, kwezokufika ipipeline okumele ifike koBulawayo layo iphuthe ukwenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bangaswela amanzi. Okwesibili sikhangele ukuthi aqakathekise imigwaqo ogoqela umgwaqo wenkayo Bulawayo, Cholocho Bulawayo, Kezi Bulawayo, Matopo Bulawayo, ngoba imigwaqo emidala kodwa esiyagugudekayo engasasebenzisi kuhle laba abahambisa izimoto zabo emgwaqweni. Okwesithathu izikolo ziyasilela ezigabeni zonke zelizwe, sikhangele ukuthi uhulumende aqakathekise ukwakha izikolo zibe ningi.
Sibuze ingcweti kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini afuna uNcube ukuqakathekise kubhajethi le.
Sikhangele ukuthi aformulate policy ezaguide ama-fiscal authorities ukuthi athole i-exchange rate eyiyo, ngoba indlovu ephakathi kwe-economy eZimbabwe kathesi i-exchange rate. Ngoba exchange rate eyenzakalayo kuformal le-informal, i-difference yona leyana yenza bayebe note, yenza bayebe bengabayanga. Kathesi okusenzakala sokukreatakala i-arbitrage. I-arbitrage esihlale sikhala ngayo inyanga yenyanga isibuyelo kreatwa nge-wide difference between the official exchange rate and the parallel exchange rate. Then bese sikhangela indaba zama-taxes ukufuze ancedise ezisebenzi ukuthi ithole evalu emalini yabo ka-increase i-tax band e-tax wangurhulumente. Njalo bese sikhangela ama-allocation towards ama-ministries are crucial njenge-education le-health.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa kukunengi okukhangelelwe nguZulu odlala uklubhu, kabone uNcube ephuma lolutho olubambekayo.
Inkinga yebhajethi kuso sonke isikhathi ukuthi kayikhangeli izinsizi zabantu. Bakhangela okusemaphepheni, okusemabhukwini, bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, bakutshela ukuthi imisebenzi iyadaleka, ibe imisebenzi edalwe emaphepheni ingekho e-industry, ingekho lapho abantu abaphila khona. Bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, umnotho ukhula emaphepheni, emabhukwini, kodwa ungakhuli lapho abantu abaphila khona. Yona leyo nto yenza ukuthi ibhajethi abayenzayo ingahambisani lalokho okufunwa ngabantu. Ngakho-ke kuzadingeka ukuthi kuyona ibhajethi badinge indlela yokwenza lokho okufunwa ngabantu, badinge indlela yokwenza lokho okuhambisana lempilo ephilwa ngabantu suku ngosuku. abantu abangela school fees, abantu abangela imali yokubhadala ezibhedlela, abantu abangela umsebenzi, abangela imali yokuthengela abantu ababukudla. Yiyo impilo ephilwa ngabantu abavuka besiyahlala ebanki belinda imali bengayitholi.
Umthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukusebenzisa i-R400 billion yebhajethi yanyakenye, ekwasala enye imali iseplasi nesingisi. Kodwa umnumzana Japhet Moyo uthi akula bufakazi obukhanyayo kulokho.
Kungaba liqiniso ukuthi uhulumende usala ele mali, kodwa akutsho phela ukuthi uhulumende uyasuthisa ke konke okufunakalayo. Siyabona izisebenzi zikahulumende ziyakhala kakhulu ngapha uhulumende ekhuluma nge-surplus.
Lanxa uhulumende esithi umnotho uyathuthuka, abanye bathi uqhubeka ubhidlika. Ngokunjalo bafuna uNcube athathe amanyathelo aqinileyo okuvuselela.